siyabonga Sandra lo Chris le tshona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 12 ngompandula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Ola mgela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli Robert Mugabe ongu-chancellor wekolishini le-University of Zimbabwe lamhlanje ugcobe izifundi esigqibe izifundo kule ikolishi ezedlula inkulungwane ezintathu i-3274 ezigoqela umsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mjuru kanye lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe.
Isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Fletcher Dulini Ncube obhubhe izolo uzabekwa ngeviki ezayo.
Umdlali wokugijima ngenyawo zokuzibazela u-Oscar Pistorius wakwele South Africa ufunyenwe elecala lokubangela imfa yomuntu i-culpable homicide kodwa wafunyanwa engelacala lokubulala intombi yakhe u-River Stencamp.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umongameli Robert Mugabe lamhlanje ugcobe izifundi ezigqibe izifundo kule ikolishi ezedlula inkulungwane ezintathu i-3274 phakathi kwalezi zifundi bekulomsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mujuru kanye lomkakhe uGrace Mugabe abakade besenza izifundo ze-doctorate ezifundweni ze-philosophy. Umjuri osuke esikolo se-Howard Institute uqhuba izifundo zika-form 2 esiya empini yenkululeko uqhubeke ngezifundo zakhe lapho esephindile ekhaya ngemva kwempi esevele engumphathintambo kahulumente.
Ingcwethi kwezokwethulwa kwezindaba zezempilakahle zithi intatheli zindaba eziloba ngezempilakahle kumele zihloniphe kanye lokuzisisa isiko lokholo lwamaqembu ehlukeneyo empilweni. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni lentatheli zindaba eziloba ngezempilakahle njalo zingamalunga enhlanganiso esanda kubunjwa ye-Health Journalists Association of Zimbabwe, HEJAZ, wamalanga amabili oqoqo ngokusebenzelana phakathi kogatsha lwezempilakahle labe ofisi ebona ngezobudlelwano lozulu public affairs emahofisini ommeli wemelika kuleli owenzelwe ewetheleni ethiwa yiPandari. Obe ngumhlonitshwa njalo enguye obetholisa lezintatheli zindaba imfundiso phezu kokuloba indaba zezempilakahle ngendlela elohlonzi, uProfessor Mahidin Haider utshele lezintatheli zindaba kuba kumqoka ukuhlonipha amasiko lenkolo zabanye ukuze afinyeleleke uzulu ngokugcweleyo.
Religion is a very important institution in the country, and there are many things we can learn from religion. And you can use religion and religious organizations, already we call faith-based organizations, to disseminate health messages, to encourage community, and to empower them to adopt new ideas. And I said, use them effectively. In many ways, PEPFAR program, HIV/AIDS, have been using faith organizations effectively. And try to learn, not only within your country, within your region, how other countries have been using it. And I think you will find a good demonstration of the results that they achieved.
Intatheli zindaba ebezikulomhlangano ziveze ukujabula ngoba zithi ziphathisekile kakhulu ngolwazi eziluchathekelwe ngusikhwicamfundo Haider ofundisa kuhlangothi olubona ngezempila kahle kaZulu public health esikolo semfundo yaphezulu seUniversity yeMaryland College Park kwelemelika. Umnumzana Thabani Dube oyintatheli zindaba eloba izimele ngomunye wabatshengise ujabulela lezi zifundo ethi ngabe ziqhutshwa sikhathi sonke ukukhumbuza intatheli zindaba ukuqakatheka kokuloba indaba ezilohlonzi eziphathisa kuntuthuko yelizwe lenhlalakahle kaZulu.
Into eqakathekile kakhulu ngoba uzabona ukuthi abantu singabantu ngosiko njalo ngesonto. Njalo kuqakathekile ukuthi thina ababhali sifunde nje sinanzelele ukuthi asisoze safa satshela abantu ukuthi yenzani lokhu okungahambelani lendlela abajwayeleyo. Kumele thina sidinge izindlela usiko ukuthi abantu vele izinto babe zenza njani njalo singenza njani ukuthi sibambanise izinto zakathesi lezinto zakudala ukuthi kungancedisa na ukuthi abantu bezwisise njalo bekuyamukele ngoba kulula ukuthi umuntu eyamukele into ojwayele ukuyenza njalo into esesikweni lakhe kumbe sesontweni zakhe.
Ngaphambilini kuqhutshwe njalo umhlangano wamalanga amabili wokuphathisana labohlangothi olubona ngezokukhulumisana lozulu kugatsha lwezempilakahle ukuze buqiniswe ubudlelwano phakathi kwabo lentatheli zindaba okuzaphathisa ekulotshweni kwalezo ndaba ngoba belutholiswa ulwazi ngesikhathi labo kumele balobele uzulu okuyimizamo enconywe njalo ngumnumzana Dube.
Ama-PROs laba kuma-institutions kakhulu ngabantu abangamanesi abala-background ye-journalism kakhulu but ukuhlangana lokhu kuyancedisa kakhulu ukuthi sisebenze ndawonye ngoba thina okwenzakala ezibhedlela kakhulu asikwazi ibo abale-information so labo babefuna ukuthi izinto abazenzayo imikhuhlane ebuya lapha imele ingafika njani ebantwini thina yethu silamandla amaningi ukuthi abantu singabatshela njani njalo abantu babala maphepha balalela ama-radio so ngenye indlela kuyancedisa kakhulu and kumele sibe sihambise phambili le ndlela sibe sihlangane esikhathini esithize ukuthi really singahlangana njani singasebenza njani sonkeni ukuze siphumele iZimbabwe iphumelele ukuze kundaba zempilakahle.
Abohlangothi olubona ngezobudlelwano lozulu emahofisini kameli weMelika Public Affairs kanye labogatsha lukahulumende lwezempilakahle bathi bakubone kufanele ukuba baqhubele umhlangano lentatheli zindaba eziloba ngezempilakahle njalo zingamalunga enhlanganiso ye-Hedgers emizameni yokuthuthukisa lokulolonga indlela eziloba ngayo lezo ndaba ukuze zikhwabithwe nguzulu. Omabili amaqembu la avumelene ukuba nxa zingalotshwa ngendlela ezwisiseka nguzulu lezo ndaba zezempilakahle kuphathisa ukuthini sithuthuke isizwe uzulu aguqule imibono yakhe phezu kwezinye inkinga kwezempilakahle amukele lokho akucetshiswayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Inhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe ithi inani labantu abakhonona ngokuthi amaphephandaba kaqhubi kuhle umsebenzi likhwelile ngesilinganiso esiphezulu kakhulu lonyaka. Ngalokhu inhlanganiso le sikhuthaze abahleli bamaphephandaba ukuthi babone ukubana izindaba abazethulayo ngezeqiniso njalo wonke umuntu ongaba elotshwa ngaye uphiwa ithuba lokutsho icele lakhe udaba lungakadindwa. Inkuthazo le iphume emhlanganweni phakathi kwalenhlanganiso labahleli bamaphepha achiyeneyo kobulawayo izolo. I-VMCZ ithi kusukela ngozibandlela isithole imbiko engamachumi amathathu lantathu abantu bekhonona ngokungaphathwa kuhle ngamaphephandaba ikakhulu azimeleyo. Sixhume isiphathamandla salenhlanganiso uNkosazana Faith Ndlovu.
Abantu abaningi ababuya ukuzokhonona obuya bezokhonona ngamaphepha lawa azimele wodwa especially lawa aphuma nsuku zonke more than lawa aphuma ngeviki. So yikho sekunanzeleleyo ukuthi yiwo abantu abakhonona ngawo kakhulu kodwa singeke sathi ukuthi yiwo aphambanisa kakhulu ngoba sikwazi ukuthi indaba abantu bengakhononi kakhulu ngalawa amanye kahulumente.
Bona abahleli bamaphephandaba batheni libatshela ngalolu daba?
Abahleli bamaphephandaba bazwisisile kakhulu bezimisele nabo futhi ukuthi basebenzelane lathi and into esinanzeleleyo ukuthi even loba lapho abantu bebuya bezokhonona thina njenge-Voluntary Media Council of Zimbabwe asikhulumi nabantu bona labo sisoda siyahamba futhi siyekhuluma nabo lama-editors sibabonisa ukuthi kulomuntu lo osebuyile ezokhuluna ngalolu daba linalithini ngabo and esikunanzeleleyo ukuthi izikhathi eziningi ama-editors ba-cooperata kumele la baxolise bayaxolisa xa kumele ukuthi kube nokunye abakulungisisayo bayakulungisisa ngakho hhayi bebevuma ukuthi bona kumele basebenze lathi kumele basebenze lozulu ukuthi si-improve i-state of ama-ethics eZimbabwe ngoba nabo nxa besuke ezindlini zabo besiyasebenza abasuke bengabantu abasuke ukuthi bazimisele ukuthi lelo langa bafuna ukuyaphambanisa abantu but basuke bengabantu abayayenza imisebenzi yabo but kwesinye isikhathi ama-mistakes they are unavoidable ngakho nxa yenzakele they are willing to engage and they are correct lokho kufuna ukulungisa.
unkosazana Faith Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye Voluntary Media Council of Zimbabwe obexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Weshime Ncube, umnumzana Fletcher Dulini Ncube ukhangelelwe ukungcwatshwa ngeviki ezayo. UDulini ubhubhe izolo. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Nhlanhla Dube utshele iStudio 7 ukuthi imuli kaDulini Ncube ebuthene eHillside kwaBulawayo isamelele umntanakhe ohlala emazweni okhangelelwe ukuthi uzafika ekhaya ngomvulo. Udube uthe ibandla leli likhangelelwe ukuthi liza kwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho kuzahluzwa khona indaba ezijiyeneyo ezigoqela ukubhubha kukamnumzana Dulini. Udube uphinde wathi kukhanya kungaba yikuchitha isikhathi ibandla leli lingathatha udaba lukamufi lilubeke ezandleni zebandla leZANU PF elijayele ukuthatha izinqumo zokuthi ngubani ongcwatshwa emathuneni amaqhawe iNational Heroes Acre.
UDulini wake wabotshwa ngomnyaka ka-2002 ecatshangelwa ukuthi wabulala owalwela impi yenkululeko uCain Nkala. UDulini Ncube labanye bakhe abambalwa batholakala bengelacala ngumthethwandaba, kodwa ilihlo lakhe lafiphala ephuma estokisini lapho athi wayencitshwa amaphilisi okwelapha umkhuhlane wetshukela i-diabetes. Asizweni uNhlanhla Dube ekhuluma lo Gibbs Dube wo Studio 7 ngokungcwatshwa kukaDulini obhubhe ebambe isikhundla somgcini sihlalo MDC Council of Elders.
Sizabe sisazisa abantu emalangeni wona lawa azayo ukwenzela ukuthi wonke umuntu olungiselelayo, ngoba siyazi ukuthi baningi abanye abaye befuna ukusuka kwezinye indawo abaye befuna ukuthi baqale iy'nhambo zabo sebesazi ukuthi umsebenzi ungaba khona nini.
Ye, njengebandla ke le MDC selike lahlala phansi lakhuluma ngalokho ukuthi anganikwa ke ukuba liqhawe lelizwe.
Ibandla lethu ayisilo bandla elilesifiso la kancane ukuthi ubuqhawe bukaBudulini bululaziswe ngokuyaguqela iZANU PF ukuthi imphe ubuqhawe. Ubi uliqhawe, ube liqhawe, uzabe liqhawe, akukhetheli ukuthi ngubani ohleli kuyiphi indawo wathi ubaba uDulini sifuna ukumenza iqhawe kumbe kasifuni. Ngithi ebantwini beZimbabwe iqiniso lakhe aliphilileyo yilo elitsho ubuqhawe bakhe, lokho angeke kwatshintshwa ngumuntu. Kuqakathekile ukuthi sikhangele imbali kababuDulini esiyabe siyikhangela ngamalanga azayo, siyibalula ikakhulu lalabo asebenza labo isikhathi eside. Siyazi ukuthi ubaba uDulini usebenze lezaphu sesemncane kakhulu kuma youth ezaphu, wanqoba ukwethuselwa ibudlwangudlwangu behulumende ka-Ian Douglas Smith. Siyazi njalo ukuthi ngemva kombuso usutshintshile umbuso sathola uzibuse eZimbabwe, ubaba uDulini ube ingxenye yokuqalisa ukubumba i-MDC lapho sokunanzelelwa khona ukuthi sokusiba lokwenza kokubusa eZimbabwe okufuna ukuthi kube lo muntu osaphila ozenza usomandla. Siyazi sonke ukuthi kwathi kusuka lapho ubaba uDulini labanye bama njalo bala soku-MDC sokuphinde kwangena lokho ukuthi kulo muntu ofuna ukuthi yena abambe konke enze abe ngumntando kayiphikiswa. Kanti idemokhrasi ithi sonke kumele sivumelane sibuzane ukwenzela ukuthi sakhe kuhle. Ngalawo kips esikutshoyo ukuthi thina njengebandla le-MDC ubaba uDulini uliqhawe lelizwe, uliqhawe leZimbabwe, uliqhawe lakoBulawayo, uliqhawe leMathebeleland lapho ezalelwe wakhulela khona, ulibe liqhawe entweni eziningi kakhulu eqinisweni, ube indoda enganyikinyekiyo nxa ikukholwa lokho ekuphetheyo ibingathenyeki, ibingethuseleki.
Umnumzana Nhlanhla Dube isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Ikusasa yezisebenzi zemafekithali elizweni iqhubeka isibambi ngamandla kulandela imbiko kahulumeni ethi iningi lamankampani akobulawayo alokhu esavuliwe asebenza ngaphansi kohlelo lwe-judicial management oluncedisa amankampani ehluleka ukuzimela wodwa ngoba eswela imali. Ngaphansi kohlelo lwe-judicial management, inkokheli zenkampani ziyabe sezikhethwe ngumthethwandaba ukuthi zisebenze okwesikhatshana zincedise inkampani ukuthi ihlale ivuliwe khona izabhadala izikwelete zayo. Kubikwa sokuvaliwa amankampani edlula ikhulu kuwonalo umnyaka wodwa. Kobulawayo amankampani asevaliwe kumbe angaphansi kwe-judicial management agoqela i-Savannah Woods, Trade Power, Textile Mills, Lewis Grove. Lokhu kutsho ukuthi abanye ababesebenza kula amankampani abasela ndlela yokuziphilisa lemuli zabo ngoba sebalahlekelwa imisebenzi. Umnumzana Tamrai Moyo, umkhokheli wenye inhlanganiso ezilwela amalungelo ezisebenzi zikaloliwe ezaru, uthi izisebenzi zalinkampani zithwele amagabha avuzayo lanxa zilokhu zisebenza.
Izisebenzi zakololiwe sebengamavenda. Uyazi kudala sasikwazi ukuthi khona ivenda ngumuntu ongasebenziyo. Kathesi ke ivenda sokuyisebenzi zakololiwe ukuthi khona nxa ingasathengisanga amatamatisi ngaphandle ngale kaphili. So sebengabantu abathi khona Monday to Friday babesemsebenzini. Saturday Sunday kulaba abangenza ama-shifts betshona ethengisa amatamatisi nama-juice card.
Labana abaphumayo ke bazuza bona indleko zabo.
Ya ama-pensioners bayayithola yabo imali. Ukuthi nje kwesinye isikhathi nxa abantu sebengama-pensioners anje mase benama-problems babe ngasabuyikhithi ngapha kuma-saving members. Sele siya ngale kwazi osethe nema-pensioners ukuthi balusa indazawo ke ngale. Kodwa esikwaziyo ukuthi hayi ezabo imali bayazithola plus abanye bayathula ngoba i-pension fund yona ngokwayo ithiyele langapha i-administration ye-pension fund iyodwa ngale. So umuntu engaqeda umsebenzi namhlanje ndibahle bamfake ku-payroll ekuze ne-pension fund. So umunye uyabe sehola ngale ukuthi okwangapha uyabe ngasakugayeli kakhulu uyabe ngasathingi kakhulu njengomuntu ongela mali. Ukuthi kwesinye isikhathi umuntu ingxe uyabe sehola ukulokuzela i-200 yake ngale kumbe 150. So abanye engabe sehola ngale i-pension fund leya ngapha uyabe seyimele ukuthi yona izabo uyamzane uyabe yedwa kuye.
Kodwa sikhulume lazo iziphathamandla zakololiwe sikhulume lo mnumzana Masikati wathi yena hayi ikhampani le iyazama ukuthi izivuselele njalo izimisele ukuthi ithole imali inike izisebenzi.
Umuntu nxa lesikweledi sakho kabuye kuwe kwesinye isikhathi uyazi ukuthi kuyakukhulula wena njengomuntu olokuzeni umuntu okhangelela imali yakhe umuntu engabuye ethi hayi ndoda lokhu anaye sathi thembiseni ukuthi ngizakwenza ekupheleni kwenyanga ngisakuhlanisayo. Kuyakunceda nawe ukuthi khona ube suyenza ibhajethi yakho ngendlela eqondileyo. But umuntu engathula azitulele abone ngazathi khonokho akwenzayo njengakunokuthi khona amasalanzi aqinile. So kungani it's a normal situation aqhubeke kodwa yena le mali eqinileyo. Kwenzi khona abacooperate ngoba ngaba ukuthi ngabantu ababuya ukuthi khona right imali njengoba ngiqumile. Ngizabe kwenye inyanga nje layo because amalanga phela kafanani.
Njengoba kuthi uhulumende udinga imali yokuthi avuselele inkampani khanye kusase yathembisa yini
ukuthi nje ngiyabengafuna ukuthi kona ngibe ngani ngumprofita kumbe sengitshaya amadambo kodwa mina mangikhangelele ilokuzeni i-railways kayifanga kakhulu iyavuka imali ingabakhona kube nokusebenzelana kuhle ukuthi kona umqatshi nezisebenzi bayabezwisisana ukuthi kuma-programs onke esiwayenzayo sizivumelana hayi maningi ama-programs esiwayenzile sonke bake bazama ukuzitrentsha bake bazama ukubenza ama-short working hours konke sathi kukhuluma khonokho sathi hayi kunokuthi silitrentsha abantu kumbe kuto ukuthi abantu basebenza ama-short working hours asenzeni kanti njengengusi.
Lo ngumnumzana Tamurai Moyo, isiphathamandla senhlanganiso yezaru, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-Live Talk lamhla sihlaziya udaba lwemithelo okumele ihlawulwe ukukhuluma kumakhalekhukhwini i-airtime kanye lokuthenga umakhale kukhwini ethulwe nguhulumende izolo.
Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umdlali wokugijima ngenyawo ezibaziweyo u-Oscar Pistorius wakwele South Africa ufunyanwe elecala lokubangela imfa yomuntu i-culpable homicide, kodwa watholakala engelacala lokubulala intombi yakhe u-River Steenkamp. Umahloli othokozile Masipa omthethwandaba waphezulu we-High Court wethule isinqomo sakhe lesi lamhlanje sithi uPistorius waba lobuchapa ngokuphatha akwenza umbhobho, kodwa ukwenza kwakhe kungatshengisa ukuthi wahlala phansi wacabanga ukubulala intombi yakhe. Abachuchisi bona bebesithi wabulala intombi yakhe ngabomo, kodwa yena esithi wadubula ngoba ecabangela ukuba lisela elaligqekeze emzini wakhe.
Isikhulumeli sebutho lakwele Nigeria uMajor General Chris Olukolade ubike ukuthi iqembu labahlamuki besiMuslim abedlulisa amalawulo abeBoko Haram sebethethe amadolobho ambalwa esigabeni seBono State agoqela isigodlo salo iMaiduguri, njalo amanye alakho njalo kuthathwa ngesikhathi esifitshane esilandelayo.
Kuwoza Friday lamhlanje intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapho ule qembo le izwi lesiphelo gospel group lona eselethu le idlalete lalo lesithathu.
Leli ke lidlalate litsha leqembu lezwi lesiphelo elikhokhelwa intombi endala uCaroline Ncube. Leli ke elithi ngenza intando kababa ngelesithathu kulandela ukuyesulwa izinyembezi elika 2001 lelithi ngalekwelanga abalethule ngo-2013. UCaroline uthi kuleli dlalate bakhethe ukuthinta inhliziyo ngokusebenzisa izigingci ezipholileyo.
Asibo bantu bonke abathanda ingoma lezi ezifast. Omunye umuntu uthanda ingoma le eslow ukuthi noma ayimamele esenkingeni zakhe ezokumthatha.
Ude zihamba phambili engomeni ezilishumi lambili ezikuledlalade zigoqela ethi phezulu enkosini kuze unkosi yami kubuye ungithethelele lezinye.
Le ngoma ekhuluma ngomuntu oyabe engene esonweni abuye azithibe njalo. Ephakathi kwesono. Ukwenzile lwana umuntu angaziboni ukuthi lapha manje ngisesonweni, and then mase phakathi kwesono ebese bona ukuthi no, ebese cela ukuthethelelwa.
Iningi lazo ke ziyawududuza umphefumulo ohlukumezekileyo, ziyithobe inhliziyo edabukileyo, njengale ethi ngiphe amandla baba. Choka Caroline ingoma zabo zeme ezwini bekhangele kakhulu inhlupho esihlangana labantu emhlabeni.
Esihlabela ngakho ngesikubonayo okwenzakalayo emhlabeni njengoba siphila sisahamba nje sibekile. Kulento eziningi sizibonayo abantu abazibiza bethi ngamakholwa, abanye bezibiza bethi bona thina sasaphilele into ethiwa iBhayibheli ngoba there's this thing about Satanism. So thina sesiculela ukuthi umuntu yena ngokwakhe azikhethele indlela yakhe ukuthi uzabe uzibekele kukuphi.
UCaroline uthi lobanje umkakhe uMxolisi Ncube engaculi labo kuleli qembu nguye obasekela ngakho konke abakudingayo njengeqembu, kugoqela lokubalobela ezinye zengoma abaculayo.
Ngesikhathi uma echayisa lapha emsebenzini siyazinika isikhathi sokudla, sipheke, sijabulise ingane zethu. After then sesihlala phansi sicule, angibhalela ingoma phansi, Caro ingoma ngibone kumele siyithi siqondisane laphana laphana, and then bese sicula before ayemsebenzini ekuseni. Siyayenza futhi ipractice.
Lobanje amalunga eqembu lezwi lesiphelo engena ibandla le-12 Apostles Church, ezinye zengoma zabo zilomdumo lamazwi athethwe esihlabelelweni samasabatha njengale ethi nxa esefikile. akathanda buzu Caroline ukuthi ikusasa labo limhlophe nke.
Ngathi leli jaladile esengidayise ukudlula wonke amajadada amabili endlulekiwo. Ngoba ingoma zami eziningi angiziculelanga ukuthi bengibhekele imali. Bengicula nje ngizithi ngiyazijabulisa mina kanye lo mdeni wami. Ngingazi ukuthi kanti ke senjabulise labanye abantu.
Kanti ke uthi abakucela kakhulu kumdali yizibusiso kubo njengabaculi kanye lakubalandeli. Bona baphuma enkundleni ngale ethi Jesu uhlala nami ngoba umhlaba uyahlaba nxa ungekho. Bathi thintana labo lawe uzitholele elakudlalade elithi ngenza intando kababa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siphelo bagqiba uhlelo lwethu lalamhlanje kungolwesihlanu kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Umongameli Robert Mugabe lamhlanje ugcobe izifundi ezigqibe izifundo kule ikolishi eleUZ ezedlula inkulungwane ezintathu ezigoqela umsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mjuru kanye lomngakhe unkosikazi Grace Mugabe.
Isiphathamandla sebandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Fletcher Dulini Ncube obhubhe izolo uzabekwa ngeviki ezayo.
Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamilinkomo lilali.